Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMfumfu 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abangamakhulu amabili lamathumi amathathu 230 asebabulawa umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Namuhla lusuku labantwana abangamankazana ule International Girl Child Day.
Ilanga liqakathekileyo kithi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu.
Banengi abantu abathi kumele kuvikelwe abantwana abangamankazana.
Itheme yabo ithi My Voice, My Equal Future. Lokhu ke sitsho ukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele.
Sizalethulela umdlalo wenguqu weZimbabwe Warriors leMalawi ngesikhathi uBenjani Morwari esithi kumele kulungiswe okuhluphayo kuhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokulabantu abangamakhulu amabili lamajumi amathathu 230 asababulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane lo izolo eZimbabwe kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane lo izolo kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele COVID-19. Okwamanje uhlangothi lolu luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisifica minwembili 8,010 asebahlolwa batholakala bele coronavirus kwele Zimbabwe. Abafika boze inkulungwane eziyisikhombisa 6,492 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebesedlula izigidi ezingamachumi amathathu 37 million asebahlolwa batholakala bele COVID-19. Abantu abanengi eZimbabwe bathi kuqhathekile ukuthuthukisa abantwana abangamankazana ababhekane lenhlupho ezinjengokwendiswa besakhula, ukusebenza gadalala emakhaya, ukudlengulwa lokunye okubenza bengakhuli ngemfanelo. Lamhla losuku lwabo oluqhathekileyo, ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-1995 emhlanganweni o-World Conference on Women e-Beijing kwele China, amazwe omhlaba wonke jikelele athatha isinqumo sokuthi kumele kuvikelwe njalo kuthuthukiswe abesifazane labantwana abangamankazana. Isinqumo se-Beijing Declaration and Platform for Action salandelwa ngesinye njalo esethulwa inhlanganiso e-United Nations ngomnyaka ka-2011 esokuthi kumele kuthakazelelwe usuku lwabantwana abangamankazana olwa International Day of Girl Child ngomfumfu minyaka yonke. Banengi abantu abathakazelela usuku lolu eZimbabwe lakwamanye amazwe. Omunye wabafisa ukuthi kuvikelwe njalo kuthuthukiswa amantombazana uNkosazana Ruth Ndiweni ofunda koBulawayo.
I-International Day of the Girl Child ilanga eliqakathekileyo kithi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu ukuthi thina singabobani lokuthi ukuze singahlukumezeki emphakathini, ngoba isikhathi esiningi uyathola ukuthi abantwana abangamankazana bahlangana lodlame, bahlangana le-gender based violence. Ngakho nge-International Day of the Girl Child siyafundisa ukuthi njengabantwana abangamankazana kumele sizimele. Isikhathi lapho esithatha khona ithuba lokuthi sikhangele amalungelo avikela abantwana abangamankazana, ngoba isikhathi esiningi abantwana abangamankazana bayahlukumezeka emphakathini.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Golden Chuma ohlala koBulawayo othi kudingeka ukuba abantwana abangamankazana bathole amathuba alingana lawa abafana.
Itheme yabo ithi My Voice, My Equal Future. lokhu ke sicho ukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele empilweni yakhe. Nxa sithi umntwana oyinkazana aphumelele, sicho ukuthi kumelwe kunakwe laye ukuthi athole amathuba alingeneyo lomntwana ongumfana.
Unkosikazi Patricia Chabalala olelunga lekomiti yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association uthi abantwana abangamankazana abawazi amalungelo abo.
Untombazana vele kawavikelekanga, abantwana baphakathi kobunzima, abawazi amalungelo abo. Nxa ngikhangele mina ngokwami abavikelekanga, baphakathi kobunzima, baphaphama esephuma esephakathi kobunzima. Lapho umntwana oyinkazana akasi kuphaphama azazibuze. So kabe kusitsho ukuthi vele lapha kufuna ukulungiswa, kumele abantwana bancediswe kakhulu ngoba iqiniso abavikelekanga.
Igqwetha elilelwa amalungelo abomama elisebenza kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Women Rights, unkosikazi Sethulo Ncube, uthi abantwana abangamankazana bavikelwe yisisekelo sombuso welizwe.
I-constitution yeZimbabwe layo iyakhangela ukuthi abantwana bayavikeleka njani, ibanike amalungelo aphathanele labantwana specifically. And okuhle ukuthi i-constitution idlulela phambili ithi khona khona umuntu ongayenda umuntu above 18. Njalo nxa sengikhangela futhi ngibe sengikhangela imithetho ephathanele lezamacansi etshiyeneyo iyavikela abantwana. Ngakayi futhi kathana sikhangele ukuthi yona vele imithetho yeZimbabwe ithi khonakhona i-High Court yiyo upper garden yabantwana ukuthi yeli ngabazali yini abameli babantwana. Kodwana inkundla enkulu i-High Court yiyo at the end of the day elamandla wonke ebantwaneni bonke.
Unkosikazi Ncube ugcizelele esithi kulokunye okuvimba ukuthuthuka kwamankazana.
Engingakutsho ukuthi ye wokhe kusilela kwezinye izindawo ezitshiyeneyo, njengoba lakathesi kutshiwo ukuthi kulezinye izindawo abantwana bokhe beyendiswa. But okumele sikunanzelele ukuthi sonke silo mlandu ukuthi nxa imithetho isikhona ukuthi imithetho isebenzele abantu, abantu balo mlandu wokuthi lapho okuwonakale khona, lapho kukhanyiwe ukuthi umthetho uqanyulwe, abantu labo bathathe inyathela baripote. But okunye kube yikhona okhani ukuthi imithetho ayikabi aligned to the constitution, but for as long as imithetho ingakabi aligned to the constitution, okunye kusuka kungabi lula to implement ngenxa yezinto zona.
Akula micimbi ebiqoqo zinhlangothi zikahulumende kobulawayo lamuhla eyokunanza usuku lwabantwana abangamankazana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Usuku lwabantwana abangamankazana lunanzwa lonyaka ngesikhathi inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations isithi amankazana afika izigidi ezine 4 million abhekane lenhlupho eziningi ezikuqela ukwenda besisebebancinyane. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso le ithi okuphehla kakhulu inhlupho lezi kulezinsuku ngumkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. Ithi abanye abantwana abamankazana sebebanjwa ngamandla ukuba bachade isikhathi singakafiki okwedlula lokhu obekusenzakala kungakaqhamuki umkhuhlane we-coronavirus. Intombazana ehlala eHarare u-Ivy Shelley Begede okunhlanganiso eye-Young Women Christian Association uthi kumele bavikelwe sonke isikhathi ngabazali lohulumende.
Inhloko yalelilanga ithi yona amazwi ami ikusasa elilingeneyo.
Umsekeli womkhokheli webandla le National Constitutional Assembly NCA unkosikazi Hingani Mkandla uyakusekela lokhu.
Sara bokuqa bala ma 20 years kathesi njoba sebenzela phela ma 14 usiya igeneration yebuya bezenzela ngama 9 years ngoba kathesi sebephuhla sebengena esikhathini bebancane. So nxa singancedise kanje ebantwaneni bangamankazana kube le ndlela esingabambisana la labazali bafundise ukuthi abalalele bona abantu abazali abazali abaphanda abantwana ezindlini. Umntana akavele emtshele ukuthi uzibani sesihlupha la sethintini akasadinga ukuthi ekezwe umzali lo layo esede umzali ukuthi kathi kuze kube nje bekutheni. Sevumela abantu abakuzokuthiwa emibhilweni imaidi losexoshiwe ngoba isihlobo seduzane asavunyele ukuthi abekhaya labantwana laba sibezenzela nje umathanda lefashion leya buya bayithi isisibulalela abantwana isibulalela isizwe.
Baningi abesilisa abasekela ukuvikelwa kwabantwana abamankazana. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ebona ngezomnotho lezombangazwe eye Coalition for Market and Liberal Solutions othi kulabanye abantu abakhuthaza ukwenda kwabantwana abangamankazana abangakafiki kusigaba sokuba lemuli.
Umkhuhlane we-coronavirus wengeze lolu hlupho. Kodwa kuvele kuyinkinga ngenxa yokholo lwamanga ubuyanga lemukhuba yesintu egogekileyo.
Umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uyabusekela lokhu esithi kumele kulungiswe umthetho onqabela ukwendiswa kwabantwana abamankazana abasakhulayo.
Nxa umntwana esiya kwenda kungabi lokho ukuthi uhulumende laye ulemithetho yokumnika amandla ukuthi yena abazali bengavele bengabile amandla okumthi umntwana bemlayele mbeni bemkhuze ukuthi enze engelukwenza izinyo izinto.
Inhlanganiso ye United Nations isanda kwethula umbiko wosuku lwe International Girl Child Day oveza ukuba isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% sabomama abatsha lamantombazana abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amabili lane eZimbabwe balahlekelwa yimiphefumulo ngesikhathi bebeletha kumbe bezithwele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abanye abantu bathi ibandla likaNkosikazi Dokozani Khuphe lizabenzela abakufunayo, kube labanye njalo abathi badlala ngesikhathi kulandela ukuxotshisa kwabo edala lePhalamende labo abasekela ibandla likaMnumzana Nelson Jamisa ele-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT lomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda. Umoyo usungula lingxoxo.
Sicela ebantwini ukuthi babe le-patience, basinikeze isikhathi sokuthi silungise lezo zinto. Sizoziqondisa zonke lezi zinto njengoba siyiqondisile indaba yokuthi ngubani omele asebenzise i-harvest house, ngubani omele alide iparty ukuthi kuyiwe ku-extraordinary congress kukhethwe umongameli omusha. Konke lokhu siyakulungisa. Ma siqede ukwenza lokhu kukulungisa indlu yethu, ngoba indlu yethu yesibe sibhidlikile. Siyayakha, siqala phansi kuyakha. Siqede kuyakha ke indlu, sesikwazi ukuthi sesingaphumela ngaphandle. Siqala ukuletha ke abantu ukuthi nansi indlu siyakhiwe, wozani futhi ekhaya silwele ilizwe lethu.
Ngabe ukuthi babo umbandlele ngazithoba sibilimelele ukuthi balungise konke lokubona ukuthi kumele kulungiswe. Kumbe vele akusasebenzi.
Hayi hayi hayi, ithemba liphelile. Ithemba liphelile madodana. Hayi kambe kunini? Kunini? Hayi lathi sesikhetha nje kuphela ukuthi konkona sikhangele ezinye indlela zokulungisa.
Ezinjengani?
Hayi kuqumilizwe, sesiquma. Sesiquma, sesibisela lapho kwakuvele kukhona khona ekuqaleni. Yikho lapho sesiya khona ke manje. Hayi kanti lokho okweZimbabwe hayi kwehluli. Kwehluli iZimbabwe ayisale labanikazi. Wangapha kabe ngwangapha, wangale kabe ngwangale.
Baba Moyo abakhali njengembuzi yomnyanga ekhala isiya emakhankenda.
Asisapoti lo mbono wokunquma ilizwe. Thina sisapota umbono wokuunite ilizwe. I-devolution of power. Yes, iMathebeleni mayinikezwe as a province, mayinikezwe ilungelo layo lokuzigovernor in a devolved fashion, ngoba i-government kumele i-decentralize. Right now, i-central power le eseHarare yiyo elimazayo, ngoba abantu abaseHarare, they don't know ukuthi umuntu eseGwanda impilo yakhe injani, uyiphila kanjani.
Mbona ngani mina i-devolution yiyo ehlulayo manje ukuthi yenzakale. Okuqumilizwa kukaze kwenziwe manje kathesi ke sokuqala sizoliqhuma asibuye emuva.
Yeah, i-devolution mfowethu i-first step sesayithatha nge-constitution esayibhalayo ngo-2013, i-devolution isiku-constitution khona manje. So into eyavunyelenwayo ya-ratifywa i-parliament and everything. Kwaso kusele namanje ukuthi imithetho i-alignwe manje lale eku-constitution yenu.
Lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT nomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda esabelweni seMathebeleni South. Singangeni esigabeni esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udokotela kamongameli Donald Trump uthi uTrump osanda kuhlolwa watholakala ele-COVID-19 usengenelisa ukuhlangana labanye abantu loba nje engavezanga ukuba ulalo kumbe hathi igcukane le-COVID-19. UTrump izolo wenze umhlangano labanye abalandeli bebandla lama-Republicans e-White House, njalo ukhangelelwe ukuthi uzakwenza eminye imihlangano yokukhankasela ukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-World Food Program isithole isicoco se-Nobel Peace Prize. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi. USikhathele Nyathi ke incwadi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lokuthi kambe amadoda kumele ahlonitshwe njani ngabomama. Akwamukela kuhlelo mamdluli, akusitshela ukuthi omama kumele behloniphe njani amadoda. Kule mikhuba eminingi eminyango khona njengokuguqa, ukuvyoca lento ezinjalo. Kumele kube khona yini kumbe sokadlula lokho.
Ngiyabonga baba Dube kungena kuhlelo. Ukuhlonipha umuntu ongubaba kuqala ngaphakathi endlini. Into enjengokuguqela asocala yinhlonipho. Kanjalo akuyangisi kungakhathalekile ukuthi liyalingana.
Baba lokho bekwenza konke lokhu mamdluli. Kujoni nxa sesikhangela ke isiko lesintu.
Bakhona omama abasaguqela. Ngiyambona umalumekazi wami angakazi athume noma ngikhona endlini mina kakazi ukungithuma ukuthi ngiye kupha umalume ukudla kwakhe. Uyazihambisela, uyaqala ahambela amanzi afika guqe amgezisa izandla abeke laphana amanzi abuyela ekhitshini ayilanda ukudla abuye afika guqe amqhubele ukudla kwakhe. Bakwenza sibili kodwa kwabasasebatsha anzake ngibananzeleli ukuthi bayakwenza. Nxa ngikhuluma ngomalume wemekazi ngikhuluma ngomuntu omdala. Uyakwenza sibili 24 hours. Angikaze ngimbone eqhubela umalume ukudla emile. Ngihlala ngimbona esiwa ngamadolo phansi ebagezisa izandla, esiwa ngamadolo phansi ebaqhubela ukudla. Lokho lami kwamfundisa ukuthi kutsho ukuthi umuntu ongubaba akaphiwa into umile.
Uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje. Besixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi, incwadi kwezamasiko esintu. Lilale
ezulukandaba.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle. Siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha, igama ngumike wobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child. Kuhlelo silomsakazi osethulela uhlelo lwe-Pink and Purple olukhangela indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana elizweni. Thembi Fidar. Thembi, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child.
I-International Day of the Girl Child lilanga eliqakathekileyo kakhulu. Lilanga that is recognized emhlabeni wonke jikelele ukuthi sibone ukuqakatheka komntwana wenkazana. Sibe kwazi njalo ukuthi umntwana wenkazana akusingumntwana nje ukuthiwa kumele ekhule esebenza emakhishini, eklini endlini, ekesim kani watcha njalo njalo mningi imisebenzi umntwana wenkazana angayenza eyezandla ngokuthanda kwakhe.
Inhlanganiso ye-United Nations iyasho ukuthi usuku lolu lujonge ukukhuthaza uzulu emhlabeni wonke jikelele ukuthi anikeze amantombazana amathuba okuzithuthukisa alinganayo labesilisa. Sikhangela umsebenzi owenzayo, ubona ngani bakhona na abesifazana abaningi abakumsebenzi wokuba ngumsakazi njalo liyathola na amathuba okuzithuthukisa?
Elizweni bakhona abesifazana abenza umsebenzi ofana lalowo engiwenzayo ukuba ngumsakazi. Kodwa akulula ngoba lami ngangena nzima, if I can say. Most of the shows esiwabonayo ziyabe zenziwa ngabantu abangamadoda. Njalo amanye amathuba asiwatholi ngoba kuyabe kulama-conditions sometimes ukuze uthole lelo thuba compared to umuntu wesilisa.
Nxa sesikhangela uhlelo lwe-Pink and Purple, ubona ngani uhlelo lolu luyasiza na ekuthuthukisweni kwabesifazane elizweni?
Luyasiza kakhulu ngoba abesifazane bayathola i-platform leyo ukuthi benelise ukuxoxisana labanye abesifazane, labanye abantu jikelele emhlabeni ngoba baningi abantu ababona umabona ukuthi television noma ababe bebukela online ku YouTube so kuyabasiza ukuthi bethole exposure and sixoxisana labantu abafundileyo abafika emazingeni amakhulu so khonoku lakho kuyabanika amathuba ukuthi bekwanisa ukushowcase ama-talents abo.
Gqiba ingxoxo yethu Thembi ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kubontanga ikakhulukazi abesifazane.
Amazwi ami okugcina okukhuthaza abontanga ikakhulu abesifazane ukuthi asithatheni indawo yethu singasabi. It's not easy kodwa isibindi silaso sonke. Kwesinye isikhathi kuthatha isinqumo ukuthi wena uzitshele ukuthi into engifuna ukuyenza angisoze ngiphumule until amaphupho ami fezeka. And amaphupho ayafezeka as long as usebenza nzima. Akula nto that is given to umuntu on a silver platter. Akula nto ebuya nje uyayisebenzela. Nxa noma kuyukuthi ufuna ukuba ngu-sportswoman uyavuka ekuseni uqala ukugijima. Nxa ufuna ukufunda ube ngudokotela vuka ubale. Noma kungaze kuthatha isikhathi esinganani kuzafezeka kuphela ngelinye ilanga.
Zulukanti abasithanda ukubonga uThembi Fidar ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibilizo lokandaba uhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho seqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalokho abahlangana lakho elizweni sengichaya phansi olevalisayo ngenjabulo igama lami ngomayigobe thwakazo muhle zimpapo muhle bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sinikelele ithuba uNtukameli Gomo esethulela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo umfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngibingelela njalo abalaleli bethu. Ngiyathemba ukuthi libe levikelihle.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelelwa kwabase Hebrew ichapter ka 10. Ngizabala ngivela ku verse 23 ngisiya ku 25. Uthi kasibambelelenini ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo ngoba lo owathembisayo uthembekile. Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. Siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli, lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane. Siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo March sokwedlula 6 months abantu sihlangane ebulenjini kubo WhatsApp kubo makhale khukhwini, kodwa ukuthi sibonane sihlangane sihlabelele sisonke sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID. Kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana. Manje nandi udube singabalalo. Siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye ulutho kugcina kusiba injwayelo, njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba. Manje bembona livesi esikhuthaza lapha kumaHebheru uchapter ka 25 uthi yena kasingakudeli ukuhlangana njengalokho abane bejayele ukukwenza. Ukuthi abazalwane bahlangane babonane uqakathekile ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa yokuhlangana labantu abazalwane kuqakathekile ke ukuthi ukuthi abazalwane kumaviki alandelayo singabi nomkhuba ukuthi ungasayi echurch asibeni ingxenye leyo 50 kumbe ingxenye leyo 100 njalo ungathiyi imask nga usiya echurch hamba uthwele imask yakho hamba uthwele isanitizer yakho njalo ke umthanda umzalwane kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla ukwenzela ukuthi singathelelani njalo limkhuhlana kodwa ke uke bandlena sangeni senze zonke izinto zane sijayele ukuzenza sikhuthaze ilizwi kaNkulunkulu ngoba izwi lapha lithi lona ukuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela usuku luphi lokuza kukaKristu kutsho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyakhuthazeka njalo lapha namavesi lana ngoba lapha ekuqaliseni kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo abakukhuthazayo sikhuthaza abafundisi ukuthi laba bachumayele ilizwi lokholo kube lokholo oluqhubukayo phakathi kwakho ngoba intshizwe kaNkulunkulu lithi lona ukukholwa kuzwa ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu ngakho ikukhuthaza kwakho bazalwane ukuthi bantu asingekelini ukuhlangana labanye ungathi wena mina ngisela ibandla lami selisebulenjini akulanto enjalo hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ongakhonza khona uhlangane labanye abazalwane
akuyiphethe mfundisi
Basithandazeni baba egama likaJesu sithandazela abazalwana abasezindlini baqinise bebekwazi njalo bathola amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona egama likaJesu yathandaza amen
uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile nkomo
siyabonga kakhulu untungamile nkomo ungathini lokusasa Iqembu leZimbabwe Warriors libe ngutshiki lobhanqa 0-0 emdlalweni wobungani leMalawi kulelo lizwe namhla. Iqembu leWarriors elilungisela imidlalo eqhathekileyo elandelayo liphosele ehluleka ukuyadlala umdlalo lo ngenxa yokuswela imali. Umdlali olodumo uBenjamin Morwari uthi kumele kulungiswe okuningi okuhluphayo kuZimbabwe Football Association okunjengokuvotelwa amakansela labanye abantu okanye abadinga ukuziphilisa hathi uvuselela umdlalo wenguqu.
Kusho ukuthi umuntu uhleli 6 months engazange athole $100. And then mina mfuna ukangena lapha. Ngifike ngipromise ukuthi ayazithi ngizakunikeza $200. Once ngena lapha ngizabe sengunikeza $500 every month. You understand?
Right.
So, instead ukuthi ba choose ngokuthi ngubani ukuza sikhokhela kahle, baza choose ngesizwe. You understand? That's corruption. Yena senza kanjalo yabizama ukuzimisela iside yakhe but iside yebora eZimbabwe liyabe lisi so ngokubona kwami yiba abantu abafulala ibora bolabanye so khathesi ma kungayenzeka ukuthi siplane kahle ukuthi yonke imali plan so mele thina ezama former players sihlale phansi ngoba these positions ezama councillors ziyavotela la zikulesikhathi sazwe zivotelwayo so mazivotelwa kwampa we must make sure ukuthi sikhethe amanye ama players lesson nasendlu ukocha manje angithi sikhethe amanye ama players angafuna ukucocha afuna
ukukhulu
angithi behambe in those positions bengaba baningi in that positions we try and stop the corruption ngoba umuntu webhuru uzacabanga kahle ukuthi ayazi asifakele uphele vele mina nhlezini lami so ukuthi ngi $200 imbulali football la uzachabanga ngathuka understand so but kwa umuntu ebora vele uzalwa kwazi ukuthi asifakele uphele then ibora lethu lingakukhona ukuthupha
ibora leZimbabwe liyangabe nxa ulikhali
as long as if kula laba abantu laba abalirana this way asindawo siyabe lokho esikuyele mo
lo ngubhejani Morwari obexoxa lo Ezra Jesus Banda uhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ukazele VOA Ndebele. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Sokulabantu abangamakhulu amabili lamajumi amathathu 230 asebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Namhlanje usuku oluqakathekileyo lwabantwana abangamankazana olwe-International Girl Child Day. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ku-Kipstube.